Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni owebandla le MDCT wedluleka uphendula udaba lokuthi wangena ngudlu na edalele parliamente engakhethwanga nguZulu.
Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti omguni labanye baluza badli.
Kodwa yena uSenator Phugeni uthi uSenator beProportional Representation abanjengaye bakhethwa libandla hathi uZulu njengalokhu okuchiwo umthetho welizwe.
KuSenate lalaba abakuNational Assembly okuthiwa ngabe PR akukhethwa bona, kukhethwa ibandla.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023, izakhamizi zenkayi lelupane ezingamalunga amatsha ebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba.
Libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni webandla le MDCT wedluleka ukuphendula udaba emsakazweni weStudio 7 lokuthi wangena ngudlu edalele parliamente engakhethwanga nguZulu. UPhugeni wayephendula umbono kamnumzana Prince Dubeko Sibanda owaxoxa leStudio 7 ngomvulo utshelela umsakazo ngolwesibili ukuthi kulobandlululo kubandla le MDC Alliance okwabangela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe athiwe lidissident. Umnumzana Mafa usithumele umbiko wakhe ngocingo ngesizwe amazwi akhe.
Mahlabe Zulu, uPhugeni kaphendula umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti omguni labanye baluza badli. Yikho ke uPhugeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSibanda ubuze watshela abantu wathi iParliament silahle ayiselabuhlobuhlonzi, siyindlu nje ephukamela umalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi kathesi abakhethwanga ngabantu babuye nge-backdoor. Yikho la namhla lokhu kuliqiniso. UPhugeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa kathesi seletha ungani inketa abachabe ethi ye abatwana besindebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani esenethi, ukhethwe ngubani esenethi. Yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana, yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMondzura kajoyini iPollard kona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi sithole lo Mzorewa Dochirawo babambana lo Smith ngo-1979 benza ukuthiwa iRhodesia Zimbabwe International Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhugeni labangani bakhe kabakholise sukuzwa zwene ezikhona ngoba abantu abazondele sebesebenzila izano izano iMDCT ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa izimnonzora ehlangana lo Mnangagwa sitha bayakhuluma izinto ezokuvumelana ezokubhidliza ibandla labantu iMDC Alliance siyathaba ukuthi namhlanje izulu wonke sebonile ukuthi ibandla limele abantu ngubani njalo thina sesifundile kakhulu ku Southern Africa ukuthi abantu bengahluphani nemhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo sifundile Zambia ukuthi akulankitha abachabi akulaba youth akula umuntu omdala bonke bakhululeka bayavota ngitsho le Zambia election commission lamasocha lamapolisa balandela umthetho uphukeni yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyi member of parliament noma member of senate kabona ukuthi uyaziyangisa njalo ikungena khona kulokugcina ngoba kala party party yakho nayaphela kudala siyabonga amahlabi ezulu ngokusilalela isiphi isikhathi
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasmanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe umnumzana Phugeni ithuba lokukhuluma ngalolu daba kesizwe ukuthi yena uthini
Ngiyabonga msakazi ngibonga ithuba lokuthi ngixoxe lawe ngixoxe nabalaleli emakhaya ngiyawuza umbuzo kodwa ipremise yakho na irongo ngizozama kodwa ukuthi ngisize ngoba it assumes that umuntu engamreplaceayo lo replacewa ngoba kuchief nabanye abantu bakhethwa bona ayikho into enjalo ku senate lalaba ba ku national assembly ukuthiwa ngabe PR akukhethwa bona kukhethwa ibandla akula umuntu okhethwayo lapha ukhethwa ibandla ibandla bese kuba yilwe likhetha umuntu limfaki so laba esiba replace leyo bebekhethwe libandla manje ngoba sebekhutshiwe ibandla laselikhetha abani yikho uzobona ukuthi lo babudubeko yena njobe ekhutshiwe akukho umuntu osefakwe endaweni yakhe ngoba abantu kuzomela bakhethe so isystem yethu ihybrid system inalabo abakhethwa ngabantu esibaphiza sithi ngabe constituency MP labo vele akukho into engenzeka bengabizwa kuyalindwa lokho kuthiwa i-by election ukuthi babisele le nto engiyikhulumayo iyenzekile ngo-2015 ubaba ubithi wehlukana leqembu lethu i-MDCT waqala i-PDP sasesimbiza labangani bakhe eParliament eMart North endaweni kawashi sibanda safaka uBheki sibanda kwabulawayo ngesikhathi sibiza ubaba uNhlalo samfaka ubaba uMaphungwana so yinto ejwayelekileyo ayisonto entsha le eharare ngesikhathi esifanayo sabiza umama uSenator uHoland safaka umama uMakone umama Makone wayeranile le harare for a constituency wangaphumeleli ngo-2013 kodwa ngo-2015 samfaka so ayisonto entsha kodwa ongaziyo yabona uma fika izolo kupolitiki uzohamba eStudio 7 akhulumele phezulu ingathi ukhuluma into ehlakaniphileyo manje umbuzo obusu sithi iMDC thine alliance angithi inkantolo siyixazulile le ndaba ngoba laba phela abazibiza alliance ungakhohlwa ukuthi bebesebenzisa ama-office eMDCT sisiya ku-election baphiwa $2.8 million eye-MDC city eyiyo abayisebenzisa ukuthi bawine so inkantolo ithe ikuthola konke lokho yathi manje phela kutsho ukuthi lay alliance yiyo leyana okuthiwa yi-MDCT ma kunjalo ibizwa iphethwa ngubani iphethwa ngumama Makhuphe ithi ngikwenzele lula kanje ma ungafika wena baba Gandi ufike emzini wami ngoba mina ngingelamandla ufikelwe eziqhwaga ungixotshe mina ungithembisa ukungibulala busuthatha ovumuzi wami wena konke lezisebenzi zami lamadonki ami nakho konke so ukuthi sokubuya i-input yami le ngesikhathi sokulima uthathe konke lokhana uyelima ulime ngempela lesisebenzi zami uphumelele hayi uchama bele ngempela zwayo ingalo yomthetho ngoba inde phela ibisikufinyelela bese ngibiselwa mina endaweni yami sokuyisikhathi sokudliwa phela sokudliwa manje sengibiselwe mina endaweni yami usuthengele ama TV wafaka ama TV walungisa inqola walungisa into eziningi wa extenda lo muzi kwaba lezinye inkomo ngenxa yokuthi phela usebenzisa isebenzi zami le input yami ukuthi konke lokhu kube kuhle ma umthetho ukukhupha laphana konke kuyasala laphana ngoba ngokwami so angeke ngithi mase ngisidla sengisebenzisa lezi zinto sengibheka bo TV konke wona buza usithi ngokwakho akukwazi ukuba ngokwakho ngoba ukuthole ngezinto zami obuza uthole ngobudlwangu dlwa
lo ke ngusenator Khalipani Phugeni owebandla le MDCT Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023, izakhamizi zenkayi lelubhane ezingamalunga amatsha awebandla leMthwakazi Republic Party zithi sesiqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland North, uMnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu. Yena othi basanda kwakha ingatsha ze-MRP kulezi ndawo ngemva kokumenywa izakhamizi. Ezinye zalezi ndawo zibalisa iLake Alice, Singeni, Dlawa, Mphakama, Lutsha, Sambo, Lukampa, Nesigwe, Kwamayaya, Lemndengelele. UMnumzana Mpofu uthi sebelubhekise eCholocho lupane leBhinga ukuyaqhuba uhlelo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube loMnumzana Mpofu.
Sesitholile futhi imbiko besichazela ukuthi lona leli viki sebeqalisile ukusebenza kabaseyikuhlala phansi bazasebenza gadalala ekuthini bonke abantu bakithi bezwe kumbe bezwisise ngenjongo yaleli bandla iMthwakazi Republic Party ngoba libandla labantu libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufana indawo zonke zakomthwakazi
okuyikho okwaba yisisusa sokuthi liye khulumisana lezakhamizi kuyini
okwasisusa phansi besithola imibiko kulezi zigaba besifonela abantu abazali bethi bafisa ukuthi sifike sizobachazela kabanzi ngemthwakazi Republic Party langenjongo yaleli bandla sihambileke sawufika khona besithola abantu ngobunengi bebuthene befisa ukuzwa ngemthwakazi Republic Party sabachazela ke ngokuqhakatheka njalo kokuba ingxenye yaleli bandla abantu bakithi basichazele ngezinkinga abalazo ezigabeni ukuthi kwezinye izindawo vele bavele akula ama clinics kwezinye izindawo bahamba imanga emide ukuya eclinic more than 60 kilometers akula network akula madamu ezinkomo kweminye imihlubulo ngale kubogwamba akula ngitho izibholane banatha lenkomo banatha lezinyamazana amanzi yikho ke iMthwakazi Republic Party sifikile khona ngale salalela isikhalazo zabantu sathatha imibono yabo saphinda futhi sabafundisa ngamalungelo wabo ngoba inki into enginanzeleleyo ukuthi abantu bakithi imthwakazi jikelele kabawazi amalungelo wabo okuyiyo into kumbe ngithi ithulu esetshenziswa ngozanu labo MDC ezilonga abantu bengazi amalungelo wabo kulula ukuthi beqhubeke bebaqila beqhubeke bebesabisa njengalokhu iZanu PF isenza lapho esihamba khona siyabafundisa abantu ukuthi bebekwazi amalungelo wabo ama rights wabo ukuze bezikhulumele ukuze besukume bezenzele kumbe bekhulume ngazwilinye
usekelo lwebandla lenu luyakhula yini kulezi zigaba njengoba sibona ukuthi sokulamabandla weMDC njalo kulebandla lezanu PF elingani ligxilile endaweni eziningi
usekelo lweMthwakazi Republic Party luyakhula ngendlela emangalisayo ngoba amalunga esilawo ngobunenge ngabantu abasuka kulawo mabandla abozanu labo MDC bayasichazela abantu ukuthi bona lokhe bajoyina lamabandla njalo nje baya babikela izikhalazo zabo izinhlupho abalazo ezigabeni kodwa akekho noyedwa owayebancede ngalutho kuphela bababona mase kuzavotwa sebebuya futhi bebathembisa okunye behlulekile ukwenza lokho ababebathembise khona yikho ke iMthwakazi Republic Party njengebandla labantu abantu balijoyina ngendlela emangalisayo ngokuzwisisa injongo yalo ngoba abantu abanengi into abakade bengelayo abayifisa
ezifundisayo yikukhululeka. Siyabafundisa futhi ngokuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kumbe ukuvota. Abantu bakithi abaningi besebelahlile ithemba bethi bona bebengasavoti. Yikho ke basithembisile ukuthi bazabhalisela ukuvota, bazafundisa abantwana intsha, bazafundisa abantu nje ezigabeni emasontweni lapha abahlangana khona ekuthini bebatshele ukuthi sokulebandla lakithi njalo basithembisile ukuthi bazavota kukhetho oluzayo. Leyo sithole abantu abaningi kakhulu ababuyileyo basijoyina, bathola i-membership card ngokuhamba nje inkayi lengxenye yelupane. Yikho ke sesithole njalo eminye imbiko kwamanye ama-district afana labo-Cholocho, ama-district afana labo-Binga, owange ngale. Sizabuyela futhi sesiphuma siya khonale ngoba abantu bayasidinga ngendlela emangalisayo. Abantu sebezwisisile ukuthi iMthwakazi Republic Party izosilwela sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe sonke, inhlupho zethu ziyafanana. Ngoba abanye bebenika ubufakazi ukuthi bona bebegijima beku-MDC bengananzelela ukuthi kugcwaliswa kumbe kukhuliswa umbuso waseMashonaland. Abanye basichazela ukuthi bebekuzana PF bengananzelela ukuthi la kuyo izana PF yakhona bebengakhululekanga, behlala besesatshiswa, behlala betshelwa lokhu lalokhu ukuthi ungavela uphume kuzana PF uzakwenziwa lokhu lalokhu.
Lo-ke ngumnumzana Thembisani Mfolongashi Mpofu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni leStudio 7.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abamela isigaba seMathebeleland South edalela iParliamente bakhathazwe ikuqonga kwenani labantu ababaleka enkambeni ezigcinwa abasakhangelwe ukuthi balegciwane leCoronavirus kumbe bengaba lalo na ezamaquarantine center. Leli phephandaba lithi ngenyanga kaNtulikazi lekaNcwabakazi kwabaleka abantu abadlula amakhulu amabili 233 enkambeni yeNASA Quarantine Center. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi indizamchina zeZimbabwe sesizaqala njalo ukuphapha zisiya eJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke abasakazi bakaStudio 7 kundawana zonke zeMelika, plani lesikhuphela indaba ezimnandi. Siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwenzayo. Sikhuthaza njalo abalimi ukuthi abalimi abantu kufanele bakhangele ukubana umkhathi usukhombisa kubana izulu selingasekula anytime, lonyanga kukhangele ngani ngaphangisa. Silungiseleni ukulima, sifake imvundiso emasimini, isikhathi sesihambile, kuvalwe izintango. Ngijike ngikhona ngalo konyongoli ngithi linjani lonke bomalume uBenjamin uSayu umama uNamiriam loSamiriam ithi livuka njani bazali. Ngijike ngiye esentana kumama unalo ngithi uphila njani mamami omahlaselo namafika loDudu ithi phila ndikhokhobe lingakhohlwa i-COVID-19 lingayilibali ayikahambi.
Ngilibingelele basakazi beStudio 7, ngilibingelele nonke ngokusinikeza indaba ezizona esizithandayo. Siyajabula kakhulu. Nami ngithanda ukuthi ngikhulume noma nje sensalele emuva, ngicela i-audio yami layo idlalwe ukuze ifinyelele kwabakhulu abaphezulu. Sithi thina singabantu beMathebeleland ngesimo esikhona esenzekayo ekhaya, sizwile ukuthi uPresident waseZimbabwe uMnangagwa ungumuntu ohlangene lezinduna zakithi, wathatha izinduna wakhuluma ngento yegugu rawundi. Izinduna ezinye zivumile ukuthi indaba yegugu rawundi ilungiswe, kodwa sithi thina into yokuqala esifuna ukuyazi singabantu, umuntu kathengwa ngesintu, into esiyaziyo. Ngibe sengithi mina okokuqala, uPresident uMnangagwa uzwe ngobani ukuthi yena igugu rawundi yabulala abantu emathebheleleni. Okwesibili, ngubani owakwenzayo ukubulala abantu emathebheleleni? Into esifuna ukuyazi, sicela awesithathu bese sicela ukuthi umthetho kawudlale indima yawo, beyenze ama investigation kutholakale umuntu owaba lesandla kugugurawundi, ngoba yinto eyenzeka maduze akudala kakhulu, ukuze lo muntu ekwazi ukubhekana lomthetho. Yikho ukukhululeka kwethu esingaba lakho, lalaba abalele bazakuba lokujabula ngoba phela sebanjiwe leso sigebengo esadala ukuthi kube legugurawundi, ukuqedwe abantu bakithi. Ngibe sengikhulumela okwesine, ngithi mina izinduna kazilamandla angaphezu kwabantu o angaphezu komphakathi. Abantu bakithi, uma izinduna lezo ezivumelana nabantu bendawo, sibe sicela ukuthi abantu bakithi emathebheleleni, umthwakazi wonke, ngikhuluma ngamalanguage, kusukisela eFolo sikuzoyogcina eBebridge, ukuhlaselwa kwesizwe sakithi singabantu bakamthwakazi, sithi thina induna evumelana lokuthi abantu bebhadalwe, umuntu kathengwa, induna evumelana lamazwi kaPresident uMnangagwa, leyo nduna ma abantu bengavumelani lako kazisuswe endaweni, ngoba induna kayilamandla ukudlula abantu. Induna yinduna ngabantu. Siyacela siphakameni singabantu bakithi, silwele amalungelo ethu, silelwe izinto zakithi singabantu bemathebheleni. Ngiyabonga kakhulu iStudio 7 lidlale into iaudio ifinyelele ezizweni zonke zakithi, bekwazi ukuzwisisa ubuhlungu. Ngikhuluma kanje ubaba mayekhuluma ngomfo wabo uyehlisa inyembezi, ngoba wabulawa ekhangele ubaba, washisa umfo wabo ekhangele, isilonda esingayikuphela. Ngicela ngabhadala ubaba.
Ndibingelela lonke Studio 7 ma-journalist ndabalaleli bonke kundawo ngokwehlukana kwaso. Eish, yazi ukuba umuntu wasemathebeleni kumbe ukuba umuntu wasemidlands kubuhlungu kakhulu. So abantu bananzelela yini ukuthi uMnangagwa iZANU-P F yalambisa abantu bakithi besiNdebeleni? Iqeda ukubalambisa sesithi manini zolubhadala. Sikwazi vele ukuthi njengoba belambile bazavuma ukubhadala lezi nduna zakhona. So bona abashuthi vele thina emathebeleni midlands singabantu bokubulawa. Siqeda uma siqeda ukubulawa sebeba bekwazi ukuthi bahayi labana siyababhadala. Awu, uyazi ukuba nabantu bakithi kumbe ukuba yibuyithi. So awu Nkosi yami, siyabulawa, siqeda siyabulawa, bakwazi ukuthi babhadale, bazabeya bekwenze futhi bekwazi ukuthi babhadale. Bantu bakithi, ake livuke emaqandeni, uvukani Mthwakazi. Ngumotikhaya Ndlovu losejele wayetshela nyimbo seButswana. Yabonga.
Yisalibonani basakazi abahle, basakazi siyajabula umsebenzi olisenzela wona. Siyajabula. Namkwenti ke ngiphawule lapha ngendaba yasegiya ngalikhala pha.
Linjani basakazi baka Studio 7? Angiyalithanda kakhulu inkosi ibelani. UBiden samvotela sibili, kodwa lokho asekwenze Afghanistan ukukhipha amabutho achiya abantu besifa, hayi akusithabisi lokho.
Salibonani baka Studio 7. Ngilohlupho lapha ngogogo, angazombe ngiqonde endaweni erayi. Cela lingiqondise ukuthi ngingakhuluma ngapho uhlupho lwami bantu abami. Ngugogo labazukulu, so ngicela usizo, ngilesibaya senkukhu, kodwa angilalutho engingalufaka phakathi ukuze ngikhulise okungabazukulu.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle abathandekayo njalo. Ngethemba ukuthi niyaphila, siyabonga futhi ukuthi nisaphephile kule corona. Ngibe ngithanda ukubongela abantu baseZambia neqembe belibusa ukuthi sokufikile ilizwi labantu bavume kungene lokhethwe ngabantu. Ngiyabonga futhi mbona umongameli wakithi ehalalisela umongameli waseZambia ukunqoba nabantu baseZambia. Ngibuye ngidabukiswe isikhulumeli sakhe esithi abalwela inkululeko bathi bona ngeke bavume uma umongameli nangabe ekhitshwa i-opposition. Kanti iyiphi leyo nkululeko abakhuluma ngayo bathi bayilwela? Phela ukukhululeka chaza ukuthi kona umuntu osekhululekile ukhetha laloba yiphi iphatha ayifunayo. So manje leyo yona ethi yona iyinkululeko, kodwa bathi ibe isala ukuphuma ku-opposition uma ikhitshwa ngabantu. So bakhulile laba bantu, abazihloniphe, bakhulile kumele sibabonge ukuthi khona bakhulula izwe kuma colonizer endise ilizwe uma selise ezandleni zabantu abamnyama akukhadalekile ukuthi yilipi iqembu edlonge kungubantu abamnyama abomhlabathi waseZimbabwe akumelanga ukuthi kuyetholakala kusiba nabantu abacindezela abacindezeli abafana nalaba abathi bona balwela inkululeko abasoze bavuma ukuthi banaphume kuthi ukuthi khona bona bazophikisana nezwi labahlali baseZimbabwe ende into embi leyo abazihloniphi into abayikhulumayo abazihloniphi okukhulumayo umfiselana le sikhangeni komadlambuzi hayi abazihloniphi abazihloniphi impela siyacela abazihloniphe inkululeko akukhulunywa ngeqembu eli-1 kukhulunywa ngesizwe sonke sabantu abamnyama esazikhulula esizweni esimhlophe ukuthi liphi iqembu i-MDC MRP izapu izanu ewinileyo kufanele iyamkelwe kutransfer ipower ngendlela endisizotha akusamelanga ukuthi kuliwe black and black uma bethi ngeke bevume bachaza ukuthi kona we have to fight against each other bakhuthaza leyo nto kuyikwehluleka kwabantu lokhu and kuyikuswela ingqondo kwabantu abadala ikhuluma amazwi aso ngiyaxolisa ukuthi ngisho njalo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika lokhu liqansa kulandela ukumemetheka komkhakha we-Delta obikwa usuyiwo osuhlasela iningi laleli lizwe. Okunye ukubangela ukumemetheka kwegciwane leli ukuthi balokhu bebaningi abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusobala ukuthi igciwane leli le-coronavirus lilapha ukuzophila lathi, akusigciwane elizomane liphele nje kalula kanjalo. Mina igciwane leli ngilifananisa legciwane le-flu esilibonayo every year, ukuthi abanye abantu la e-America bathatha ama-flu shot every year ngokuthi ba prevented iflu. So i-coronavirus ngokubona kwami the way engakhona ligciwane lela lokuthi sesizophila lalo for iminyaka eminingi kakhulu kuzomela sijwayele nje ukuthi si avoid kanjani njalo futhi ngokubona kwami ngoba even lama vaccination la abakhuluma ngawo abasho ukuthi ayaliqeda igciwane leli. Ama vaccination la siza i-immune system yakho ukuthi ilisane la ligciwane leli. Angiboni ukuthi ikhona i-vaccination okuthiwa iyalibulala life du igciwane leli. So ama-booster shots la abakhuluma ngawo mina ngibona kuyinto ezoyenzeka every year, kuzomela abantu ba-boost ngoba i-vaccine le khona akwaziwa lokuthi i-survivor isikhathi esinganani emzimbeni wakho before unide enye ishot ukuthi i-immune system yakho iqhubeke ikwazi ukulwisana ligciwane leli. So mina ngibona ama-booster lawa kuyinto ezoba khona every year abantu kuzomela bathathe amashoti onala ukuthi baprevent igciwane leli.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Udaba lo we-coronavirus ukuthi yadabuka kuphi, I think liqakathekile kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi yini eyenzakalayo ukuthi size sigcine sile gciwane leli. Ngakho ngithi mina ludaba kumele lukhulunywe kakhulu ukwenzela ukuthi ama-scientists akwazi ukuthi sizopreventa kanjani enye i-outbreak efana laleyi. So ukuthi makuyukuthi i-coronavirus le yaphunyuka kulab lapho ama-scientists ayezama khona ukuthi a-study nje ukuthi ama-virus la a-behave kanjani, I think kumele bacace ukuthi yakwaba ingozi i-virus le yaphunyuka elab than ukuthi kube kufihlwa, ngoba the more bezama ukuthi bafihle ukuthi i-virus le yadabuka kuphi, I think create ama conspiracy abaningi njengoba sisizwa abanye besithi maybe ba ya create ngamasibomo ukuthi ibulala abantu. So mina ngibona ukuthi investigation ibalulekile ukuthi kwazakala ukuthi i virus le yadabuka kuphi kanjani lokuthi sekwenzela la kusasa ukuthi ku prevent izenzakalo ezifana lalezo uma kuyikuthi yadabuka ngengozi kulaboratory otherwise uma kuyikuthi bathi yayeqa from omalulwane well lakho uma kuyikuthi iliqiniso lakhona kumele sibe kwazi than ukuthi kube yimfihlo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le-Studio 7 echingweni sedolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi usenator Khaliphani Phugeni owe-MDCT kacacanga ngokuthi engaba wangena ngodlu na edale lephalamende. Kodwa yena uPhugeni uthi osenator beproportional representation njengaye bakhethwa libandla haji uZulu. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.